Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngicona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 6 enhlolanja kande. Endabeni zethu lamhlanje, ukwehla kwenani labaphumeleleyo emhlolisweni wezifundo zika grade 7 owanyakenye kusolwa ngabaneni.
Kumele kavume ukuthi kuyamehlula yikhona uphoqelela abantwana ukuthi bayefunda isimo sije ayi akusebenzi.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni liya lisehla, kungaba kubangelwa kuyini?
Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okuqala siyananzela ubana siku lockdown. Kungenzeka ukuthi nali lockdown esikhuluma ngayo iyo phose layo encedisayo.
Izulu elinayo ezigabeni zelizwe jikelele selichiye umonakalo omkhulu, abantu bethathwa ngamanzi, amabholoho ekhukhulwa lasemasimini zokudodile.
Nje okunye sikubonayo ukutshawa kwamadonki imbane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abahlangothi ezehlukeneyo zelizwe batshengise ukukhathazeka ngempumela yomhloliso kagrade 7 wanyakenye osanda kwethulwa, otshengisa abantwana bezinye izikolo beswela lokukodwa emhlolisweni. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe phezu kwempumela yomhloliso wezifundi zika grade 7 zanyakenye, umgcini sihlalo weboard ebona ngezokuqhutshwa kwemihloliso kumfundo yeprimary lesecondary eyezimsec, uprofesa Edimwe nje utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwe ngendlela yakulezi nsuku ezebulenjini ukuba isilinganiso sabaphumelele kulomhloliso sifika phose amachumi amane ekhulwini, 37.11%. Lokhu kusitsho ukuba sehlile kancinyane nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2019 lapho esasifika phose isilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini, 46.9%. Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi abafundisa emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union, RTUS, uMnumzana Nation Mzitirwa, uthi kabamangaliswa yilokho kwehla kwenani labaphumelele kulo mhloliso ka-grade 7 wanyakenye.
Ngoba abantwana abafundanga, abaqedanga ama-syllabus, ngoba izikolo zavalwa ngo-March, then zavulwa ngo-September because of lockdown, and izikolo zathi zivulwa, kade kungela ababalisi ezikolweni, be-incapacitated, bekhala ngendaba yeholo, and singakhangela izikolo zisemaphandleni, yizo zilabantwana abafeli kakhulu, ngoba abatholanga i-opportunity yokuthi bayenze i-online learning ngesikhathi se-lockdown, ngoba kade bengela ama-smartphones, bengela ama-laptops, bengela imali yokuthenga idata, and lapho abahlala khona akula network abanye bangkhona.
Abakhulumisane lalomsakazo babalisa uMnumzana Efi Dlela Ncube obona ngezokukhankasela lezokupha amacebo enhlanganisweni ye-National Consumer Rights Association, NACORA, engumzali laye.
Kodwa vele sesakubona umnyaka lomnyaka abantwana bephuma la zero la zero, ukakhulu eMathibeland izikole eziningi zizuza zero umnyaka lomnyaka ku-grade 7. Umnyaka lomnyaka ku-O-level ku-A-level kunjalo. Into leyo idinga ukuthi ithathelwe amanyathelo amakhulu, ilungiswe masinyane ngokuba kuyonakala. Isizwe siyasala emuva, abantu bayasala emuva ngobunenge, abantwana abaningi bayasala emuva.
Esinye isakhamuzi saseTafara edolobheni leHarare, uMnumzana Ian Masiye, uthi kayimangalisi leyo mpumela yomhloliso ka-grade 7.
Uhulumende wayemele ukuthi ngawema waba le-patience ukuthi into ziqale zilunge. Abantwana bafunde sibili ukwenzela ukuthi nxa ama-results ephuma sibe kwazi ukuthi hayi for sure abafundile, kodwa lokho kwathesa hayi kuyadanisa sibili. Kambe izikolo abantwana baphume lapho 0%, hayi thina kuyasidanisa kakhulu. I-way forward ke lapha sekumele abantwana baqhubeke baye phambili, kanti bengathini? asiyo fault yabo ukuthi bafailile, bazamile lapha bakwanise khona.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya ongumkhokheli wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions komaliso uphe umbono wakhe phezu kwalempumela.
Kukhanya njalo izikolo esemadolobheni kumbe ezilabanikazi abangasohulumende yizo eziphumelele kakhulu ziqwebha ama-100%. Ngibona futhi inkulungwane ezine 4,000 yizo ezingaphansi kwe-40%, ezingamakhulu amabili phose abantwana kabazuzanga lutho ama-0%.
Ungwenya ukhala ngomkhuhlane we-COVID-19 athi yiwo ophazamise uhlangothi lwezemfundo kakhulu, ekhuthaza uhulumende ukuba aphange atholise uzulu ijekiseni yokuvimba ukubamba igciwane le-coronavirus.
Hashi nxa sokungasazuzwanga umgcabo kumbele esithi ngesikhiwa i-vaccine, hashi mna mbona kungcono izikolo vele musisitale zivaliwe.
Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo wake waba ngumphathi isikolo esigabeni seMathebeleland South umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Kungaba zindlela ezithize njengoba usitsho enye yakhona yiyona le ekuvalwa kwelizwe i-lockdown ngenxa ye-coronavirus. Angithi abantwana babevalelwe kwenyanga ezingaphose zibe yisikhombisa kumbe ziba isifica minwe mbili bengafundi behlezi nje. Singazikela leyo mhloliso eyayihleliwe ukuthi yayihlelwe kukhangelwe konke khona lokho kumbe bukakhangelwa isilabhasi wathathwa imibuzo ivela kuso sonke isilabhasi. Bona abantwana kulezinto eziningi abangazifundanga, bengafundanga benjalo babuye bavalelwa. Hayi, loko sibile eqinisweni asikwazi ukuthi uhulumende laye wayethabeleni isithi abantwana bayebhala imihloliso bengafundanga lutho. Lelo kwaba liphutha kakhulu ngombono wami, aluba abantwana laba vela bahambanga ukuthi bayebhala ngoba akulanto ababeyifundile, anti imihloliso isuka kuloko okufundwe ngabantwana. Owenjalo singakhohlwa kunjalo nje ababalisi babevele nje bekhonona ngeholo bekhalela ukubana iholo labo lingathi baliphiwa amadola aseMelika. Kwavalwa kunjalo uhulumende kazange akalalele ukuthi ababalisi bathini. Lakho khona lokhu kutho ukuthi kwavele kwengezelela lalaba abafunda insukwana zona lezo ezilutshwane kutho babefundisa nje khonoko njoba ngisithi babefundisela nje ukuthi kuthiwe basemsebenzini.
Manje ngokubona kwakho kwenziweni ukuze kulungisiswe lona lolu udaba?
Hayi, okungezwa lapha yikuthi uhulumende wakithi kavume ubana lezi zinto azihambi njengokucabanga kwakhe, kuzihamba ngendlela yazo. Ziyazilawula zodwa izinto leli lizwe. Uhulumende kavume ukuthi kuyamehlula yikhona uphoqelela abantwana ukuthi bayifunda isimo sinje. Hayi, akusebenzi. Kakudingwa indlela ngangcono mbele balaluke bonke umnyaka wona lo baze bayibhala ngomnyaka olandelayo. Engathi ngesikhathi sempi izikolo eziningi zavalwa, abanye zavalwa emakhaya bazama ukuyafundisa ukuthi bayifunda emadolobheni kodwa-ke zavalwa iminyaka emibili emithathu kwezindawo. Uhulumende akakwenza khona lokhu akumangalisi, akuhloli, yinto engaba khona. Okwesibili, uhulumende kayekele ukungenela kakhulu empilweni zabantu. Kabavunyelwe ukuthi abantwana bangaphungi ukuhlala nje ngoba nabantwana bangahlala bengenzi lutho ingqondo zabo ziyarusa.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngowake waba ngumphathi wesikolo esigabeni seMathebeleland South ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus elizweni liya lisehla. Amanani akhutshwa lugatsha lwezempilakahle akhomba ukuba inani lababanjwa igciwane leli lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 lehlile kakhulu nxa kuqathaniswa leviki edluleyo. Kungaba kubangelwa yini lokhu? Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Well, izizathu zakhona zingaba ningi. Okokuqala, siyananzela ubana siku-lockdown. Kungenzeka ukuthi nali lockdown esikhuluma ngayo yophose layo encedisayo ukuthi amanani lawa ayehle ayiphansi. Okwesibili njalo esingabe sikunanzelela ikhona ukuthi sananzela izikolo zivaliwe laso. Phela lazo izikolo zenza abantu kube lokuhamba-hamba lokuminyana okuningi. Khona ukuthi izikolo zivaliwe abantu abaningi abahamba-hambi. Lakho kuyancisa inani liye phansi ngoba laba abhalayo laba balutshwane and sebebhale baqeda izikolo zivaliwe. Ngokunye kubangela ukuthi phose inani liyehle lalo liye phansi. Okunye futhi ongabe kubangela ukuthi inani leli silibone lokuliqhubeka lisehla lisiya phansi. Kuye ukuthi ama-shops amaningi nxa sikhangela ikakhulu phakathi edolobheni lakobulawa lapha avaliwe. Kuvule kakhulu ama-supermarkets lamakhulu la lezi zitolo zokudla. Kodwa lazo futhi kananzela ziyavala ngo-3. Khona kuyenza ukuthi ukuhamba-hamba kwabantu kwehle phose kungabe kuncedisa.
Indlela amapholisa akhanya eqhuba umsebenzi wokuthi abantu balandele imigoqo ekhona abanye bayisola, wena ubona ngani bakwenza ngokuqotho yini amapholisa?
Siyananzelela umsebenzi owenziwa ngamapholisa ngalesi sikhathi eselockdown. Ungananzelela imigoqo eminingi ivaliwe ikakhulu leyi emkhulu engenisa abantu phakathi kwedolobho lakobulawayo. Kungumsebenzi omuhle wenziwa ngamapholisa bezama ukuthi banqabele nje abantu kuphonga ukungena kungela sizathu sokuthi umuntu angene edolobheni. Kodwa-ke siyathola ukukhonona okuthile ukuthi kulamanye amapholisa angathi nxa besenza umsebenzi lo ukuthi bazame ukunanzelisa ukuthi kungani umuntu ebonakala esedrobheni. Izakhamizi ziyakhonona ezinye ukuthi amapholisa akhanya ungathi abantu abaphathi kuhle kwezinye izikhathi. Uzananzela ukuthi indaba ye-lockdown ivumile ukuthi abantu, umthetho uyavuma ukuthi abantu bangene edolobheni ikakhulu abadinga i-medication kuma-pharmacy bavunyelwe ukungena. Labantu abaya emsebenzini belezincwadi bavunyelwe ukungena. Kodwa uzathola omunye umuntu uyabe lebhuku lakhe litshengisa ukuthi ngumuntu ophathekileyo ofanele ayedinga umuntu edolobheni engabe ngela incwadi atshengisa ipolisa. Kwesikhathi ubone njengathi amapholisa abawuzuzisi khona kube ngathi bayahlukuluza abantu. Nxa sesisedolobheni phakathi sibili siyananzela kula mapholisa ababhodabhoda edolobheni abaye behamba ngenyawo bengela ama-uniform abaye behamba ngezimota. Ungananzelela kwesi sikhathi ukwenza wabo nxa sebobo abantu labana babonga ufika nje kuthole besukela abantu bethatha abantu befake emoteni hamba labo enkambeni. Sebengale nkambeni siyathola sibili abezinzakhamizi zikhonona ukuthi ufike sibili ngale nkambeni sekwatshengisa ukuthi hhayi nokundilethela abanango njengakhona ukuthi engingawumbulanda i-medication mbulandan. Umuntu useyagcinwa khona bani epolisi kembe engingayaqeda ama-hours phose 3-4 azakhululwe ngemva kwesikhathi eside kuleyo kuleyo ukuthi hhayi fayinda. Kanti khonoko sibona ngathi amapholisa lawo nxabe sengumsebenzi omuhle ukuthi abantu bangangena edrobheni kodwa laba bananzeleli ukuthi basebenza labantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampa wafuwe mbula.
Lamlela.
Kwezemaphandleni izulu elina ezigabeni zelizwe jikelele. Lichiye lidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba lapho abantu abathathwe ngamanzi kwathi amabholoho lemigwaqo kwadilika. Amadamu adabukile sokuchiye izakhamizi zemaphandleni zisabela ukuthi zizabhekana njalo lodubo lwamanzi lanxa izulu lisina njalo nje. U-Albert Ncube usipha loludaba eseGwanda.
Uzulu wezansi emaNdebeleni seleminyaka ebhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu kungakho kuna kwalo lonyaka kujiye iningi lilethemba lesivuno esihle. Kodwa umonakalo osudalwe yileli zulu sujiye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngobuningi balo okulakho kudala ukuthi bengafuni kuhle ngoba izilimo sezitota njalo sezihlasele imhogoyi. Izulu elinendaweni ezijiyeneyo ezansi emaNdebeleni kuvike edlulileyo lijiye umonakalo omkhulu. Umnumzana Mduduzi Chakalisa oyisakhamuzi Ludumbe Bay Bridge uthi abanye bathethwe ngamanzi kulandela ukuna kwaleli zulu.
izulu labantu sithethe ngamanzi abanye ba twalandela inkomo zabathi zingene emfuleni uthi bezithatha ngangalo zamuchapha ngesikipe skipe lesana sathathwa ngamanzi waselakala bonke abantu abayifu ababili wabatholakale abanye ababili lokho bengakatholakali halo nizulu wa khuline kakhulu
ngaphandle kokulahleka kwempilo ihofisi likasikomithi eBedbridge libike kulifika ukuthi molesifika amakhulu amahlanu zisele zisegcekeni ngemva kokudilika kwemizi yazo. Umnumzana Love Moncube isakhamuza kumalaba kuwat 7 eMatobo South uthi izifuyo zabo sesengozini kulandela ukudabuka kwedamu lengoniwa eliyilo abalithembileyo esigabeni sabo.
Sele sikhala amanzi ahambile kho esingasakwazi esingasela amathemba ukuthi njengoba ngalesi sikhathi somnyaka umnyaka sizawuqeda izifuyo zethu zinathanga idamu mpela ekade sikhangelele ukuthi ngendlela ebelila amanzi ngakhona ebeligcwele ngakhona besizithelile ukuthi udisembe ngafika lilokhu lile amanzi ukuthi alibana sikhalo sethu siyezwakala damu lethu litshetshe livalwe lapho elidibe khona.
Umnumzana Tobias Pando isakhamuzi efumukwe kwanda South uthi labo behlelwe ngumonakalo ofanayo.
Damu lihambile elinye kithi khona ngapha nje okunye sikubonayo ukutshaywa kwamadonki imbane.
Ngaphandle kokudilika kwezakhiwo isivuno salonyaka silakho ukuphazamiseka kuthi umnumzana Patrick Marupi.
Izulu sibili linile sibili kakhulu abantu balima izilimo amabele inyawuthi umumo kodwa kathesi osokukhona kukhanya imgogwe iyaphambanisa abantu ezilimeni kakhulu ibaphambanisa emunjwini iyadla umumbu phube sicela uncedo ukuthi singathola uncedo bani olungabulala lezi zivungu imgogwe.
Endaweni ezibalisa kosiyoke Bedbridge laseslonge kwanda South amabholoho athethwa ngamanzi. Ibholoho elikumfula umbembese West Nicholson emgwaqweni osuka kubulawayo seBedbridge liyalungiswa ngemva kokudilika kwalo kwelinye icele kuviki edlulileyo. Osaphethe isihlalo somqondisi wesabelo sezansi emaNdebeleni umnumzana Peter Mahlathini uthe ukusamela cele imvumo kubakhulu bakhe phambilini ngokuthi asilandisele ngomonakalo obekhona kulesi sabelo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela ezindlini.
Sanibonani balaleli, sanibonani lonke. Ibizo lami kuthiwa nguMelisa Nomakhosi Ndlovu. Ngisebenza mphethe inhlelo enhlanganisweni okuthiwa yi-Emthonjeni Women's Forum. Sina njengeMthonjeni Women's Forum siyinhlanganiso yabomama ejonge kakhulu ukuvikela udlame olukhangelane labomama ngezindlini kumbe emphakathini. Silocingo olwe-toll free 1-0-0-1-0-1-8-8. Thinta loba ngasiphi isikhathi ukuze uthole usizo. Sisebenza kakhulu endaweni kobulawayo, sisebenza eMat North eCholocho, sisebenza njalo eMzingwane le Insiza District. Thina ngalesi sikhathi nxa umuntu esethe wahlangana nodlame engaxhumana lathi ukuze simncede kumbe sikhulumisane layo enze isinqumo esimfaneleyo ngesikhathi leso. Kodwa siyancedisa njalo ukuthi umuntu nxa kumele aye enkantolo ukuze ethola ukuvikelwa ngumthetho, siyancedisa ukuthi alungise njani amaphepha kumbe awabhale ngayiphi indlela.
Ngalesi sikhathi se-lockdown eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19, yiziphi ingxaki esibhekane labesifazane?
Kule mgoqo eminingi ehlasela omama. Besiloku ingxoxwana okuncane le-council yakobulawayo sikhangele sixoxa kakhulu lalabo abakhangele ezempilakahle. Bebekhuluma ukuthi inani labomama elile COVID-19 ngani liningi ukudlula obaba. Njalo bebesithi ukuthi okwenza kube njalo yikuthi thina omama yithi sijayele ukunakekela abantu abagulayo ngekhaya. Ikakhulu lalabo abahlangana le-COVID into nje ekhangela umama esingeke sayinika omunye umuntu. Bekukhulunywa njalo ngendaba lwamanzi ukuthi amanzi ahlupha kobulawayo njalo omama bazithola sebeyiba bahamba phandle ukuyadinga amanzi. Kwesinye isikhathi kuba isibhubhubhu nje abantu bemelela amanzi okwenza omama babe yibo abathola i-COVID. Okunye nje siyananzelela ukuthi eZimbabwe abantu abaningi abasebenzi bayasebenza, bathengisa emsikeni, abanye bathengisa izinto zokudla, amatamatisi, ama-onyeni, impahla nokunye nje okuthiyeneyo. Umama uzithola esesimeni sokuthi kumele ayedinga imali ngaphandle. Ngaphandle kwalokho imuli zithola nje ilamba. So uthi omama baphuma phandle beyedinga imali yokugcina imuli. Kufuna kusiba ngugoqo kumbe kufuna kusiba yinto enza ukuthi omama bathole igcikwane le-COVID-19. Ukuthi kunodlame oluningi olusenzakala emakhaya. Sikhangela amandla etshiyeneyo phakathi kamama lobaba. Kodwa kusenziwa kakhulu yokusolakala kwemali. Kule daba olwenzakala ekuthineni seMalangeni, lapha ubaba athaya khona umama waze wambulala, wamhlinza nje besendlini. Kule inye i-GBV eyenzakaleyo mvulikazi, lapho umnyusi utsisi nje omncane obulewe umuntu akade ethandana laye. Siyakhangela indaweni ezinye ngabonisiza, indaweni ezinjengabomzingwane. Kukhona ukuthi kule ndaba eziningi zabantu ababulalanayo lezi nsuku besengezindlini. Sikhangele kakhulu ukuthi nxa umama lo baba behlezi bendawonye isikhathi eside, omunye engakwanisi ukuthi aphume aye kweyinye indawo ukuthi ekhipha ukuthukuthela kumbukuzondo, abantu bagcina betshayana. Kulelo indaba futhi esikhangele ukuthi omama ikakhulu emaphandleni, abaningi abala transport yokuthi bathole ukuthi bahambe ezibhedlela ezinkulu nxa kuyukuthi bahlangana lama-complication bezithwele. Lokhu kwenza abaningi bagcine bebelethela endleleni, bebelethela egangeni, kumbe besehlile ukuyafinyelela izibhedlela ngoba abantu abayibo abatholakala bele transport kwezinye izikhathi ba-charge intengo enkulu kakhulu, kumbe i-transport nje ibonakala qo kuyikho umgoqo. Kodwa okunye esikunanzelelayo ukuthi omama indaba ze-family planning ngani luhlupho olukhona. Sesisabela ukuthi sizaba labo lockdown abaningi ngoba iningi labo mama behlile ukuthi bahambe imango njengokuthi bangene edrobheni kumbe bekwezinye indawo besiyadinga amaphilisi kumbe besiyadinga ezinye indlela zokuzivikela ukuthi bengabambi izisu. Uyananzelela ukuthi nxa ungena edrobheni kumbe ungena utravel kufunakala kakhulu incwadi yokuthi uyethola usizo. And abaningi ha ngani kuzaba nzima ngoba ukuthi bayeluthola lolo sizo kalula kuba yinto enzima.
Leyo bekuyingxoxo nonkosazana Melissa noMakhosi Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, mkhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Lamuhla kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshonele indaba, siqhubekela phambili nehlandla lesibili lengxoxo esiyenze lomnumzana Angliston Sivanda osinde emkhuhlaneni we-COVID-19.
Ngacinga ngokunathi itiye yomsuzwane ngingezwa sengomile, ngangingasanathi amanzi aqandayo. Nxa sengomile ngiboyile itiye yami yomsuzwane, ngihlanganise kwesisikhathi ngihlanganise umsuzwane lamagwava lamalemoni amahlamvu akhona, ngihlanganise uxhwathe kundawonye nginathe. Then okunye ngangunatha i-onyon, ijodo le-onyon njengomlimi ngihlala ngilayo, ngithatha ijodo le-onyon ndifake emanzini lixhwathe. Nxa ngiqeda ukunathi iglasi laleleyo le-concoction, ngivele ngihle ngizwe ngiginqa ngisiba ngizwe umzimba usiba ngcono. So ngayenza kakhulu engisikuthi ngama-home remedies ngisendlini. Angizange ngibe nomkhuhlane osevie, ngangile mild disease ngoba kahle kahle kangila amanye ama-underlying diseases anjengabo chukela labo BP. Mbonga uNkulunkulu kakhulu ukuthi ngo-2016 ngaba le cardiac arrest, kodwa ke ngagcina ngidischargiwe, amadokotela sebebonile ukuthi sengisilile. Ngeke ngacabanga ukuthi ngabe lokho kuyinto kwangithola, ngilokho ngisase condition leyana ekade ngilayo enhliziyo, enxela mbe kuzangithatha. kodwa mbonga uNkulunkulu ngakho konke.
Kuyini ongakuxwayisa abalaleli?
Enthanda ukuxoxwayisa abantu abalaleli ukuthi kuqhakathekile ukuthi silalele dele izinqumo lezimiso zikahulumende leze World Health Organization to social distancing. Mina lapho engangikhona yayingasekho social distancing ngenxa yemumo osasikiwo. Mina lapho engangikhona imask yayicinisa ukuthi ingasaqo. So engakutsho ukuthi lapho engangikhona ngiyakwazi ukuthi sasifanele silixu abantu bebanengi, so yikho okwenza ukuthi sithelelane lo umkhuhlane. Ngakho ngixwayisa nje abalaleli ukuthi bantu kasilaleleni izinqumo zikahulumende, social distancing, gqoka imask, lisingahlala ezindlini singahamba hambi.
Kuyini obona ungani yikho okwaphathisa ukuthi unqobe igciwane le?
Ungalali ilanga liphuma lize litshone. Kumna nxa ulele uyabusizwa ngcono kakhulu. Nxa ulele engutsheni ungachibiliki nje uyabusizwa ngcono kakhulu, uyabusizwa lokuphefumula kungani kumnandi nje yonke into imnandi kusala ukuthi usukume. Khona lokho yikho kokubulalayo. So uyasukuma uexercise kancane. Nxa uexercise ufuqa inhliziyo ukuthi isebenze, lamaphaphu lawo angaze abalivila. So kuqakathekile ukuthi wenze ama light exercise, ungazowenza okunzima. Usukume nje uboda boda endlini uhamba hambe. Nxa usanelisa ukuthi ungavuma ukuthi wenze ama push up angu 3 la ku uthi 1 2 3, ama join abe buhlungu ke mzimbi yabo buhlungu, lenyama zonke zabe zibuhlungu, konke nje kebe kubuhlungu. Ngiyazwisisa kodwa ungasukuma nje wenze ama push up kumbe wenzelana ama exercise okuswinga izinyawo, wenze nje something ezayenza ukuthi uncedise inhliziyo ukuthi push igazi lakho. Kuyanceda kakhulu le positioning yakuthi yakho nxa ulala ungalali ukhangele phezulu kakhulu isikhathi esiningi, uyagcina ungavukanga. Ngalami ngabe ngikubala ngi researcha ku internet izinto engizenzileyo zangisiza.
Umbuzo wami wokugcina, ngawapi amazwi ofuna ukuwachiyela abalaleli?
Engingakuchiyela abalaleli abanengi ukuthi asigcineni izinqumo, kasihlaleni ezindlini, kasoze sife izihlobo zami ezithandekayo. Ungabona ngathiwa indlala iza kubulala labantwana, kodwa kasikaze singcwabe umuntu ukuthi ubulewe indlala. Kasizamenini ukuthi ngendlela zonke senzenini esikutshelwayo, ngoba into le iyabulala. Ingakubamba uyeza ukuthi lapha ngibanjiwe, ngiphume esigodini sethunzi lokufa, kungumusa kaNkulunkulu ukuthi uzibone uvuka ululama. So kasenzeni njalo, asilandeleni izinqumo bantu, kasigqokeni amamaski, kasihlaleni ezindlini, ungahamba-hambi kungadingeki. Then okunye kwesibili, asekeleni ukuxokozela emaxukwini bantu, asilandeleni izinqumo, singaze sagijinyiswa ngamapholisa. Okunye ke ngakutsho, nxa sekukubambile ungatatazeli, ungethuki, take it easy. Gcina nje ngoba lesibindi, mina ngaqhunga isibindi ngahamba kumlimo. UNkulunkulu nguye okwazi ukuthi akunikeze isibindi, ngoba ngananzela ukuthi iattitude yiyo ebulalisa abantu abanengi ikakhulu. So mina engakuchiyela abalaleli ukuthi nxa sokuthwe usowenzakela ukuthi su positive, relax, ungapaniki. Okunye ngangiziduduza ngakho ukuthi ngangikhangela ama statistics, inani labantu abafayo lenani labantu abasilayo. Ngathola ukuthi imedia siyenze kwahlala ukusilayo baningi kulabafayo. Uzathola ukuthi 95% yabantu bayasila. Lami ngase ngizitshela ke khonokho enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu ngisize, lami ngibe kulabo abayi 95% abasilayo. I-attitude yakho yiyo ekunikeza amandla okulwa psychologically and emotionally ulwe lo mkhuhlane. Bese kusithi okwesibili, singadeleli into le kayilikabile treatment. So okwethu kwesintu lakho kuyanceda, ngoba abaningi bethu kasilayo imali eyokuqala vele, imali yokuthi uye tester ama $35 abantu abaningi imali eningi kakhulu kasiyitholi $35.
Lo ke bekungumnumzana Angliston Sibanda ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilaye.
ukwehla kehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Ukwehla kwenani labaphumeleleyo emhlolisweni wezifundo zika grade 7 owanyakenye kusolwa ngabanengi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.